Lami ngibonge uthando nokawande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 Nhlangula 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zama permits awezalane zeZimbabwe akumelanga zesulwe.
Uma konyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi bayenza iphutha ngokusinceda.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla.
Abantu ngendlela sebeyibona ngayo sebeze bekutsho mgceke ukuthi bebengakwazi ukuthi uBaba uChamisa laye uzabuya elesihluku esidlule esezanu PF.
Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwa kukhetho.
Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithi izizalwane zeZimbabwe kumele zibuyele elizweni lazo njalo lithi lisekela umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Motsoaledi kunyathelo lakhe lokuphikisa isinqumo senkantolo ye High Court esokuthi incwadi zamaZimbabwe exemption permits akumelanga zesulwe. Umsekeli nganobhala jikelele waleli bandla unkosikazi Nomvuka Mokonyane utshele umsakazo kamabonakude owe-ENCA ukuthi kwavela kwaba liphutha elikhulu ekuqaleni ukuthi le South Africa lamukele abantu bokuza. Uthi lokhu sokulethele izizalwane zalelo lizwe indubo eziningi ezigoqela ukuswela imisebenzi lokuntshontshelwa inotho yazo ngabokuza. Ngokunjalo uthi kumele kuguqulwe imithetho enza izizalwane zakwamanye amazwe zamukeleke kwele South Africa njalo lezo ezikhona zibuyele emazweni azo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi.
Umphakathi waseSouth Africa nje jikelele ungathi ngesibhunu bathi heartfall ngama foreigners futhi ngathi njengama migrant njengama ZTP holders and in particular amaZimbabwean who are the easier target. So uma konyane siyamuzwa ukuthi ukhulumela enhlungwini lezwe ezivezwa ngumphakathi waseSouth Africa ngathi singabantu bokuhamba ukuthi sebesizwa sengathi hayi benza iphutha ngokusinceda. Mhlawumbe lathi kuyindlela mhlawumbe esithi masi landa lolu daba abanye bethu ubathole bentela beklamasa mase kuyukuthi kulezi zinto ezenzakalayo. Ngingatsho ukuthi abantu akumelanga simele lungelo thizane siyabe silalo kodwa nakho kumele sikwenze ngokugobisa nje ikhanda sitshengise imbeko emzini wabantu. Kubi kwesinye isikhathi esikubonayo uthole ukuthi nezinye izizalwane zenza amacala abantu sebengathi umazenzela. So mina ngikuzwisisa from lolo hlangothi ukuthi hayi ingakho sebeze bemsekela uminister wase Home Affairs nxa esithi yena hayi kodwa ke ngizo aphila sebe sithi bona no sivumelana naye ngenxa yokuthi mhlawumbe ama gestures at goodwill asathathwa njengama-gestures abantu sebezibona ngathi vele kuyimfanelo yabo. Yebo, phela umthetho uyakuvumela ukuthi uma usuhlala isikhathi ube nelungelo elithize, and nathi sathi saphila uma kulandwa amakhothi. I-Helen Suzman yaze yasho nje ukuthi ayikhalaza ngokuthi mhlawumbe bekumele kunanzelele ukuthi into le inomthelelo onganani. Inzima le ndaba ngoba kuyiwa kuma-elections 2024, migration topic is quite a hectic topic. Esicindezela ibandla le-ANC eliphetheyo ngoba kungabona abo Action South Africa nabo Patriotic Alliance babo Dayton Mackenzie babhizi bakhankasa ngalo lolu daba lwama-migrant.
Ngokungenela kwe-ANC kulolu daba uyatsho njalo ukuthi kuyiwa nje kumavoti udaba lwe immigration abantu bokuza ludaba olusegudwini ludaba oluphuthumayo oluhluphayo kwele South Africa, kanti kulamavoti azayo njalo singathi kulokuqhaqhazela kwabeZimbabwe kulokwesaba akukakhanyi lokuthi elakusasa labo limi njani lanxa nje inkantolo yapha isinqumo.
Lanxa inkantolo yapha isinqumo abanye abantu ukhanya abasizwisanga isinqumo kasithi sona i-department ye-Home Affairs no-minister angeke bathathe lesi sinqumo. Isinqumo sithi cha, lathatha lina isinqumo kodwa alisithathanga ngokulandela ukuhlelwa kwezinqumo ezithathwa yi-public service. So according to iphaja i-promotion of administrative justice ithi nxa uzothatha isinqumo kumele umnanzelele nalo thatha isinqumo esim-affectayo ukuthi uzoba affected kanganani, ngesilungu ukuthi wamconsulte, xoxisana naye nizwisisane. Kodwa inkantolo nakhona isithe nansi 12 months yokuthi minister hambe uyokwenza into in a fair process, ukwenze kube fair. Uminister sengaphinda athathe same sinqumo athi hayi sengizwile. Kodwa ke still thina njenge executive arm ethatha ama policy decision sima kuleyo policy. Kanti ke futhi ke abantu sebemile ukuapply for ama waiver okusimangalisayo ngemva kokuba gququzela kangaka nokuyixoxa usitha nabaphatha amandla ukuthi hey manje phela ngoba selivalele lolu uhlelo abantu bazokwenza njani. Bakwamukela nabo ukuthi no ama waivers angabenza ukuthi bazweleke ukuthi eminye imigomo abehluleke ukuyifeza isulwe bese bengeniswa kuma mainstream permits. So i-court yona abantu bengabe bejabulele, kodwa i-court ibapha i-temporary relief for 12 months ukuthi qoqekani.
Lo ke ngumnumzana abo ngani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC koBulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli leli bandla. Kulabanye okuthiwa babelosekelo olukhulu ngemva kokukhethwa nguZulu Mathupha, kodwa kuthe kufika kusibanga sokukhethwa iziphathamandla basuswa ezikhundleni. Omunye walaba kubikwa kungunkosazana Thokozani Khuphe owayefuna ukuncintisa esigabeni se-Country Park, labanye abafana lomnumzana Mandla Nyathi lonkosazana Tendai Nyathi. Sixoxe lelinye ilunga laleli bandla umnumzana Samson Mubhemi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela eyakhethwa ngayo kumbe yasetshenziswayo ukukhetha abazameli ibandla bengamakhansila kumbe bengo-MP ibuya kithi yabuya iyindlela enhle kakhulu, kodwa sokusekucineni ayisazange yabanhle njengalokhu esasikukhangelele, ngoba i-first stage kwaba le-nomination stage whereby ama-candidates ayenominethwa abantu beqambe ukuthi kuza sifuna bani ukuthi esimele. Njengoba ukwazi ukuthi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa wayevele wakutsho mgceki ukuthi yena abantu zabatho abazamela izigaba ekhansilini labazamela izigaba ephaliyamenti bazasuka ebantwini. So indlela yabuya inhle kakhulu isisiyafike emaphethelweni yikho engazindlela engazange ibenhle ebantwini.
Manje ngokubona kwakho kuthiweni kuyini okungenza ukubana abantu bangadabuki phakathi becine bengavoteli ibandla lesi-CCC?
Kanti abantu beZimbabwe sebehlupheke kakhulu and isifiso sabantu beZimbabwe nalokhu kade sebekukhangelele ngendlela umungameli we-CCC we-CCC wabuya ngayo ezibika ngayo ebantwini ekuqaliseni kwe-CCC. Abantu babekuthakazelele kakhulu basitshela ukuthi udubo lweZimbabwe solufike komlindi wagcina. Kodwa ngendlela osokuyenzekeleke ngayo ibandla selilomlando omkhulu kakhulu. Yebo, lingathola nje abazavota abalinani elikhulu ukudlula laba abancintisana layo kakhulu i-ruling parties iZANU-PF labanye labo bama-opposition amaphathi la afonywa uma sokushiwa ekhethweni abengela amalandela amaningi. Kodwa ukuwina kwakhona sokunganeno sokuyikuwina kokuthi lapho kulomncintiswano khona kuselakali owinayo. Iqiniso elihle, abantu kabasoze behambe beyevota ngendlela ade bephakame ngayo, ngendlela ade bevuke ngayo. Akusela into eba-attractayo or akusela into engareyizi ispiriti sokuvota sibe phezulu. Osokuyenzakala ukuthi abantu sebedidekile, abantu abasakwazi ukuthi bekhethe bani. Abantu ngendlela sebebona ngayo sebeze bekutsho ngiceke ukuthi bebengakwazi ukuthi ubabuchamisa laye uzabuya elesihluku esidlula esezanu-PF endleleni abantu abafuze bekhethe ngayo abantu ababamelayo.
Yona inkokheli yebandla like lakhulumisana layo yini ngalolu daba?
Bokagandi, into eqinisi yenzakele, abantu bakhethwa ngabantu kwaba lama stages ambalwa kule stage yenomination lapho abantu abanominatwa khona njengoba ngitshile phambilini. Kwaba le stage okwakuthiwa nge-security vetting, umuntu wawusekhangela ucutshungulwa yiphathi ukuthi imbali yakho kupolitiki ibime njani. Kwaba lendaba yema-CVs ukuthi wena vele ulama qualifications aphi, yikwini ongakwanisa ukuyenza, ule input bani ongayifaka elizweni njengoba ukwazi ukuthi ukubamba isikhundla ufuna ubukhaliphi, ufuna umuntu okufundeleyo.
Lo-ke ngumnumzana Samson Mubhemi, lilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kuliqiniso ukuthi akuswelakali abantu abakhonenayo uma kuleyo mncintiswano. Siyabona sibili njengebandla labantu ukuthi kulabanye abantu abakhononayo. Siphinde sithi mayuyu kayilale ngenxeba ngenxa yokuthi kulezi zatho ezithile. Ngeprocess le kwangenela abantu abaningi esingathi ngama-infiltrators, ababevela kuZANU-PF labanye ababevela kuFAS. Badunga bapromisa abantu abaningi, babapha lezi mali, abakhampena bathengela abantu utshwala. Ngeqiniso kulabanye abantu abathenga kakhulu abantu bagcina bephumelele. Njalo kulabanye abantu abaswela inhlanhla ngenxa yokuthi i-vetting yafica engala history ze activism. Abanye ba suka kumabandla amatsha engalayo aphongubuya ku-CC esithi laye ufuna ukulinga inhlanhla yakhe ngenxa yokuthi uma abantu sebefuna izikhundla bayasuka kwamanye amabandla bangene kwamanye amabandla. Njengoba lalikwazi kulabanye abantu edebele uMonzura, ama-members of parliament kaMonzura akaresign kodwa sababona labo sebefuna izikhundla kwelinye ibandla elitsha. Abaningi baphanjaniswa yileyo kuthiwa beletha umntwana baba ngunumber one, kwaba ngabantu abathathu 1, 2, 3 sabathi yibo okuzakhethwa khona oyedwa.
Bakhona njalo abathi bona kulabanye ababe khanya bezaphumelela kodwa imhlola ukuthi bathe sebe siya ekugcineni emaphethelweni kwaphuma amagama abanye abantu abangayisibo laba ababe khanya befunwa nguZulu lithini lina ngalokho
zinyoka esithi ngama-infiltrators kulapho esabona sokulabantu esingabaziyo sokulama double candidates sacubungula sabona ukuthi abantu laba baphuya imali bathengwa ukuzama ukuphambanisa abantu eHarare ngathi indawo zonke jikelele kakhulu iHarare lakobulawayo sithese sihlolisisa lamagqeda lamapolisa kwakhanya ukuthi abantu laba bantshontsha isimbuli yethu ikhanda le likamthethungameli uChamisa balifotokopa baforja amasignature bahamba bayazibhalisa njengabantu be-TCC kumhlophe khathesi ukuthi indaba le isemakhoti sile siyadana ngoba bazabotshwa laba bantu ngoba isignature baforja baphinda baforja isimbuli yethu bayifotokopa thinethu yayiglosi eyingafotokopanga ngizama nje ukutshengisa ukuthi kwaba labantu abaningi abangenela kuprocess ye-CCCC yikho-ke abantu abananzelele ukuthi uzabona omunye umuntu ongazakela imbone nguye sesithi umele i-CCC uwade ethile noma uconstituency ethile.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usephe imvumo izinduna kunye labalwa impi yenkululeko amawovet ukuthi baphiwe izabelo emgodini yokwemba amatshe aligugu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uselaye abalandeli bakhe bebandla lakhe ukuthi bengayekeli ukuya emihlanganweni yebandla leZANU-PF nxa bebanjwa ngamandla kodwa ebhokisini lokuvota bangalivoteli leli bandla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 litshona njani badala? Hayi, thina siyatshona. Ngike ngikhuthaza abantu bakithi ukuthi ngesikhathi sesifikile ukuthi siyevota, sihambenini ngobuningi ukuze silungise ilizwe leselingamanxiwa, silungise amanxiwa dlana senzakele ngesizathu seZANU-PF. Please sabe siyevota ngobuningi, sibili zihlobo zami, silungise ilizwe lethu lelane lihle, sibuyeleni amakhaya siyehlala phansi sokule misebenzi. Please sabe siyevota sibili ngobuningi, sibili ngoba liyazi izinkulumo zelida yeZANU-PF lapho enza khona amarali into khuluma vele azuthi umuntu lo wasomuntu ongavusa ilizwe. Inkulumo zonke azikhuluma yaso inkulumo zomuntu ophilile kahle kahle. Same siyevusa ilizwe lethu hlobo zami ngobuningi bethu ukuze sibe lenhlala kahle kusasendlela yabantwana nabazukulu bethu. Ngiyabonga kakhulu okhuluma ngusibana ngole mtsana, ngiyalikhuthaza kakhulu asizamenini hlobo zami sonke nisambenini sambenini sibe siyevota.
Studio 7 linjani basakazi nana abalaleli be-Studio 7 nguFelix Qinisa lo okhuluma wasejabhiwa elupane ekana. Hey, kwaze kwabana kwami manga kwalo ubaba badunguta kwashe Musaka lo wasebhinga lo ethi imgwaqo ubaba umnangagwa lo baba wabo lo uyayilungisa imgwaqo. Imgwaqo ikuphi kutakwashe wena Musaka? Ikuphi imgwaqo elungisiwe? Ungathusuka ngomgwaqo we-Bait Bridge ongenisa imali usiya eBulawayo. Umgwaqo we-Bait Bridge loya ufile ma usuka eMakhado usiyabamba i-West. Ufile umgwaqo usuka e-West usiya eGwanda. Ufile umgwaqo uziye ngene eBulawayo. Angazi ukuthi wena kutakwashe Musaka loyo leyo mgwaqo okhuluma ngayo, angazi noma yini ukhuluma ngale mgwaqo ehamba phezulu ngoba lena niyaphapha phezulu nabo mnangagwa benu. Uthi uyawuthi owakithi le elupane oyelupane nje ufile wonke ngaze ngabamba amathumbu ma usuka eSt Luke's lapho eKenmore. Umgwaqo ufile ukufa ukufa ngibuyele futhi emuva ngiye kobhinisi ufile ukufa umgwaqo uziya kuthi phakathi efault ufile ukufa angazi ukuthi wena kutukuta kwashemusaka uhamba kuphi uhamba phezulu la engakungaboni umgwaqo ukuthi ifile onkai road bafile ocholocholoto oplum road bafile kanti nihamba kuphi nina enithi imgwaqo iyalungiswa hayi bantu kodwa abantu bezani kwazo naze nafana ngamanga bantu bakithi asivukeni siyevota sivoteleni sikhipheni le izana ngoba amanye amaphathe angasakhonanga ukubhalisa asivoteleni ile sikhipheli izana sivoteleni uChamisa iphume lezana
Studio 7 linjani basakazi domthwakazi jikelele bakithi ngiyakwazi ukuthi la lezibali kodwa olendlebe uyezwa yasikhetha yabona amazwi ka lo bani lo tobani intatheli izindaba le yeGwanda ngake ngakhuza sicelakele sikhuzeleyo into le yokusibiza amajawunde kasiyifuni kungani kanti sithi emajawunde neGwanda nxa ithatha esematope engathi ukuthi imhlobo bani kambe bonke abantu bengathi intatheli izindaba yeplumtree kona ngisebakhala ngeplumtree kabe kuyini khona ukuthi sibizana ngemihlobo njalo amajawunde vele abantu beGwanda simajawunde thi kanti kuthatha ngapi khona kokwinto kwakhelo afuna ukukhulisa cela kasihloniphe ngoba nyakana khona ngiza kuthola inumber yakhe ngizamtshele ezinzima inhlamba ke ngingaba samhloniphi ngoba into yakhe leka sifuni kakahloniphe uyinto athele indaba ahloniphe kanti ngathi eGwanda kuphela kuyathini indaba efuna uziqenya ngento engasiyo kanti nasifini ukusibizwa amajawunda asikwazi ukuthi amajawunda anyamazana abani siyacela inhlonipho kulo mfana lo ongalahlonipho ongazalekanga iphinde ngicwalisele lapha na inkulumo kaMnanga ngokuthiwa uthiwa unike abakhubazekileyo ubanike amaplazi amabili kanti vele yona umsebenzi weplazi kuye uyayazi ukuthi kuyini isibili indawo lezo kuthiwa amaplazi lezi kayisizo ezilambisa ilizwe na ngoba zingalamsebenzi alokhu ezinika nxa enika ubanika iganga bayenzeni nxa kuthiwa abakhubazekile balamandla anganani abangasebenza kulolo plazi kulokuthi amaplazi la azame ukuthi avuse ilizwe ngamaplazi isilima lesi esibusayo lesi abanye besibona nje njengomuntu okhaliphileyo lokhu besafuna ukumkhetha konto kithi akwavusa ingqondo lo mbusi lo kagcwalayo akuncede ukuthabisa abantu abayizilimo siyabanika iplasi ezaba liganga nje lokudlala lihleli ngicela ke lisikhuzelele umuntu loba liyibalanga mbili balile ngicela ke lisikhuzelele lo ubaba lo ujaha lo akasihloniphe
Studio 7 linjani siyalibingelela lonke indawo lendawo labantu bezimbabwe bonke sisithi qhubekana ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusisakazela indaba ezilohlonzi ezinhle ezenza ukuthi sivuleke ingqondo sibone lati sibe the future lamehlo okubona izimbabwe yethu enhle njengomuntu ofisa ukuthi ngibone izimbabwe yami enhle elo ebukeka enhle especially ewangi mina ngisewangi ngilesifiso sokuthi aluba kuthiwa abantu bangaziphatha ngendlela eright especially abantu bamahonda labantu bezimoto ezincane indlela abagijima ngayo akusatshengisa ukuthi ngabantu abanakekela isizwe sabo labathanda impilo zabantu kumbe abathanda impilo zabo besicela kakhulu ukuthi aluba kuthiwa lo mthetho ungangenela ngoba umthetho abantu sekubonakala ngathi umthetho abasawuhloniphi lapho kubhalwe khona ama road sign ukuthi ispeed ngu-40 la kuma roundabout umuntu uthola ihamba ngo-100 uma ihamba ngo-80 uma ihamba ngo-60 lapho kubhalwe 40 khona bagijima lokwana kungayenziyo lokuqumela especially ngiyake ngibone ku-roundabout laphana i-roundabout esi-number 1 ewangi abantu baqumela nje bephomba ukuquma nje khona phana bequmela bengenela so mina ngokubona kwami asizameni ukuthi abantu besiziphatheni kahle singadingi ukuthi amapholisa eze engenele egcine sesibopha sasa amapholisa maye sisebenzisa umthetho abantu yibo futhi abagcina sebekhala ukuthi amapholisa ahlupha abelondoloza umthetho besicela ukuthi aluba abantu bangaziphatha ngendlela elobuntu endlela ehloniphekayo kwenze ukuthi iZimbabwe ibonakale njengelizwe nalo elihloniphekayo siyakwazi ukuthi abantu izimoto sebethengile izimoto siyabona abantu bathengile kuhle lokho ukuthi abantu bebele izimoto abathenga izimoto lathi sinje siyakujabulela lokho kodwa indlela esekubonakala ku-driver ngakhona asazi ngazi ukuthi abantu bathembe kangakanani imota zabo lizithembe okungakanani ukuthi selingaze ligijime lapho kubhale speed okubhale khona 40 umuntu agijime ahambe ngo-870 lapho kubhale khona 40 asilandeleni ama-road signs sihlonipheni abantu labahambayo abantu bona lezalukazi sezigijima abantu becross umgwaqo begijima kuma-roundabout laphana abantu bequmela abanye besenzani enumber 1 ewangi renkini khona laphana sicela ukuthi impela luba kuthiwa abantu bangaziphatha kahle kusasa lizakhala yini labe selikhala ngamapholisa uma esethatha umthetho amapholisa aqondile abesebenza eqondise ezinye izinto ziphatheni kahle kwenzela ukuthi lingasoli amapholisa kusasa uma selibopha ngoba esikubonayo lokwenzakalayo ayakujabulisa asonto enhle siyabonga kakhulu ngiyaxolisa ukuba mude nami Studio 7 ngiyabonga kakhulu
lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, elemelika izolo linanze usuku lukazibuse owatholakala ngomnyaka ka-1776 kwelebhilitane. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 elandisa.
Abezindaba abeReuters babika ukuba uMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uza kuthula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodlweni sikamongameli eWhite House lapho bazakosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele abantu abaningi bapheka okuthiyeneyo okudliwa lemuli zabo njalo basemidlalweni efana leyabaculi ama-music concerts ukubukisa ubuciko bokuthibilika lokufola okuhleliweyo ama-parades lokunye. Kukhangelelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa ngoZulu ama-fireworks namhla kusihlwa. Kambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma uzibuse wakwele Melika? Umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika omunye wabo.
Lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom le-independence eyelizwe le-America beqakathekisa kakhulu i-democracy. Abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule-democracy khona kule nkululeko ebantwini, unlike amazwe okule-autocracy afana labo North Korea, labo China, labo Russia, lapho kule-dictatorship khona. I-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele. Ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda okuthize nge-America ngendlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF uthi kayincomeki inkululeko yawele Melika.
Independence democracy le America abayiselebrateayo akulanto engingatsho thina njengabantu be ama-African countries amazwe e-Africa esifundayo kibo kumbe sikutholayo kikho. O-Martin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so independence democracy yabo yayivele ingekho. And then kakhulu futhi independence democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama-African poor African nations countries.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo.
Basuka bazenze bona obhudi ombhudi omkhulu enye indlela yokuqala thina njengeZimbabwe njalo sisuka ebasundwini e-Afrika asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esikuthi ngesingizi ngama-gay kumbe ama-lesbian kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthathe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu.
Elemilika lathola uzibuse mhlaka-4 likazi 1776. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukukhonona kwabalandeli bebandla le-CCC kobulawayo phezu kohlelo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo kwesatshelwa ukuthi kuza kwenza abanye bengalivoteli. Kodwa inkokheli ye-CCC ithi abakhononayo ngabanqotshwayo kukhetho. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama ngu Chris Gande. Asidibaneni njalo.